Ekhuluma lentatheli izindaba eGwanda emhlanganweni obugoqo inhlanganiso yemisa ngomgqibelo ngendlela abangazivikela ngayo ngalesi sikhathi sokhetho. Intatheli izindaba elodumo umnumzana Christine Naka udwa kuqakathekileyo ukuthi intatheli izindaba zibhale iqiniso zingakhethi ihlangothi. Ukhuthaza abezindaba ukuthi bengamukeli imali lokunye okuvela kwabezombusazwe esithi lokhu kulakho kudala ukuthi bengasabhali iqiniso. Intatheli izindaba ebezikula umhlangano zamukelela imfundiso zisithi ibuye ngesikhathi esiqondileyo. Umnumzana Alifeli Mdawu, intatheli izindaba ezimeleyo, ude ufunde okuningi kulombuthano.
Lukulihlelo oluhle sibili ngoba luyasifundisa njengonozindaba ukuthi kumele siziphathe njani, ikakhulu ma sikhangele indaba zokhetho. Enkubambileyo kakhulu kulezifundo ukuthi onozindaba kumele babhale njani indaba zabo ukuthi bengaxegi abamabandla kumbe bangaxegi abantu abahlala ndawonye kodwa babekwazi ukuthi babhale iqiniso.
Omunye obesemhlanganweni ngunkosazana Sincobile Dube obhalela iphephandaba leNewsiana ele Ilanga.
Sonke isikhathi lapho siyabe sihamba khona kumele sikhangele ukuthi siyavikelana, siyananzelela indawo esikuyo. Nxa sibona ukuthi kukhona okungaba ingozi kithi kumele siyenze isiqiniseko sokuthi siyazivikela. Ungahambi uwedwa kodwa uhambe labanye bakho kwenzela ukuthi lalapho nxa lihlangana lohlupho nimela linjani lindawonye.
Umnumzana Tsepo Khaba othatha imfanekiso uthi kubalulekile ukuthi abathatha imfanekiso bathathe eveza iqiniso.
Sibe lakho ukubana sinike i-fair coverage ngendlela esithatha ngayo amapikitsha, hatshi ukuthi sitshengise ukuthi kwamanye amabandla kumbe ezindawo eziyabe sithatha indaba zethu sithathe imfanekiso ngendlela eyiyo njalo sikhiphe imfanekiso eyiyo.
Osafundela ukuba yintatheli izindaba unkosazana Monitor Ncube laye uthi ufunde okuningi.
Ubudlelwane bethu nama-sources ethu ukuthi ama-sources ethu mele siwaprotekthe kwenzela ukuthi lakusasa bekwanisa ukuthi besinike i-information.
Eminyakeni edlulileyo intatheli izindaba bezihlukuluzwa ikakhulu ngesikhathi sokhetho. Inkokheli yenhlanganiso elawula ngokusebenza kwentatheli izindaba yemisa ikhuthaza intatheli izindaba ukuthi zingakhohlwa ukubhala ngamabandla ezombusazwe asacathulayo ukuze uzulu akhethwe lolwazi olweneleyo ngawo wonke. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.